Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku-4 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ezinye izikolo ziyala ukuyamukela imali yohlobo lwamaziki lanxa uhulumende esithi yonke imali imele isetshenziswe.
Kodwa ke esikukhangeleyo egcekeni izigi kayikho ebantwini sibona ezinye izikolo zala ukuyamukela njengoba vele abadala bese beqalisile ukufuna ukubhadala ischool fees.
Amalunga ebandla le-MRP adudula abukholo lwesipostoli abakhonza phansi kwezihlahla bekubulawayo. Umndeni wakokhumalo uthuma iqula ukuyakhulumisana lohulumende ukuthi ayamukele umnumzana Bulelani Khumalo ukuthi abe yinkosi yamaNdebele.
Kodwa ke umhlangano lokuqala baba lawo kwaba nesithembiso sompela ukuthi hayi kuzoshise kulungiswe.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Njengoba izikolo zivulwa ngolwesibili iviki yonale ezayo, abanye abazali kwezinye izikolo zelizwe abakade befuna ukubhadala imali yama-school fees ngemali yohlobo lwamaziki babikwa betshelwe ukuthi bamele badinge amadola eMelika kumbe iRand leSouth Africa. Lokhu izikolo zikwenza lanxa uhulumende esithi imihlobo yemali yonke kumele yamukelwe. Unobhala wezokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yokuxhumana e-X uthe ukwenziwa izikolo lezi kwephula umthetho. Sixoxele esikhulumeli senhlanganiso yamatitshala i-Amalgamated Rural Teachers Union umnumzana Themba Kuye Moyo yena othi umanyano wenhlanganiso zamatitshala othiwa for days wavumelana ukuthi amatitshala engayi emsebenzini kusukela ngomvulo.
Indlela okwenziwa ngayo izig yiyo ezasetshenziswa ukubhadala ifees. Indaba sisithi izig sesikubonile abantu bebotshwa bebotshelwa ukungayamukeli izig. Sesiyibonile imithetho esifakiwe eqinisa kumbe ezayenza izig ikhanyile lesi sindi. Kodwa ke esikukhangeleyo egcekeni izig kayikho ebantwini sibona ezinye izikolo zala ukuyamukela njengoba vele abadala bese beqalisile ukufuna ukubhadala ischool fees. Izikolo ezinye ziyayamukela izigi. Esicabanga ukuthi lesi senzo sokuyala ukwamukela izigi yiso esesiyenze uDr. Mshabane, ugovernor we-Reserve Bank, aguqule isinqumo sakhe esenzile esokumisa ukusebenza kwe-RTGS le-bond ngo-30 Mabasa. Esesithi yena i-RTGS le bondi kayibuyele isebenze bazaze batsho bona ngoba bekhangelela ukuthi mhlawumbe iRTGS le bondi lezik kube yikho kuzasetshenziswa njalo kuzasetshenziswa inkani ukuthi kuyamukelwe izikolo ngendlela zonke. Esikubonayo thina njengababalisi njenge-ATUS kuzaletha uhlupho oluningi kakhulu ngoba indlela imali ziyabe sezizintathu. Ibondi leRTGS akulingani lezik, kuncane kula kuthi lona izigi lincane kule US dollar. Kuzasetshenziswa iphi irate ke nxa sokubhadalwa ischool fees lezo luhlupho lwakuqala. Uhlupho lwesibili izisebenzi zikahulumende lokho eziholiswa izigi. Izigi leyi azikayibambi. Izikolo nxa zingayali ukuyamukela izigi, abantwana bezisebenzi zikahulumende kabasoze baye ezikolweni. Konke lokhu kudalwa ukuthi uhulumende nxa esenza izinqumo ngendaba zomnotho welizwe langemali kabuye ebantwini ezobuze ebantwini ukuthi bakhangeleleni bafunani. Uzenzela eyedwa osokusitshengisa ukuthi kulabo bantu esibakhethayo ukuthi babuye basipha ukucabanga ukuhlela kuyabehlula
lina njengababalisi kuyini elikukhangelele njengoba izikolo zivulwa kukhona yini okuzenzakala ngendaba yeholo
izikolo zikhangelele ukuvula mhla ka 7 inkwenkwezi thina ke njengeathuzi ngaphansi kwembumba yethu e-Fozewu ngeMay Day sise Harare e-Hatfield savumelana ukuba kulezi nto ezintathu esizazenza uhulumende nxa engalungisanga iholo lethu kasibuyele emsebenzini uhulumende nxa engaholisi izisebenzi nge-US dollar umholo wabo wonke asibuyele emsebenzini uhulumende okunye simkhangelele khona ukuthi njengoba kuyindlala engaka iZimbabwe yonke kamise ukudlalisa imali ngokuthengela ama MP ngokuthengela yoni executive ngokuthengela abe judiciary izimoda ezezinga eliphezulu athatha imali leyana ayibhajetele ukuthengela abantwana ukudla ezikolo bathole ukuthola ukudla ezikolo njengoba emakhaya kulendlala kodwa ukukhona vele izikolo kazivulwa nxa ikolo ababalisi lingalungiswanga izikolo kazivulwa nxa uhulumende engafakanga isinqumo sokuba izisebenzi zakhe zonke seziholi US dollar moyo themba kuye athu spokesperson
Siyabonga themba kuye moyo sisikhulumeli ke senhlanganiso yamaticha la yeAmalgamated Rural Teachers Union obekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo
The Voice of America
Amabandla ezombusazwe kwele South Africa abikwa ikhankasa ngokuthula phambilini kokhetho lokudinga abazamela idale lephalamende kunye lenkokheli yezigaba mhlazi ku-29 kuyona le inyanga. Kulamabandla afika phose amachumi amahlanu azakuba incintisa kulolu khetho. Kambe kulomehluko na ngendlela ukukhankaswa ngayo kungeladlakela lokwethuselana njengalokho okujwayelekileyo eZimbabwe. Sixoxele esizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Manampofu sambuza imbuzo yonale.
Hayi ngapha kuthule kakhulu abantu bangapha nje into zabo zonke kakhulu kwindaba ze politics lapha. Basenza ngokuthula, akula kudlanga udlanga, akula kudakula kuxoxela, akula kana ukuthula noma umuntu egqoka i-t-shirt elibanda selicala, ngaba libandle libusala, ngaba licala libandle liphikisa, ngoba abantu aphikisa lapha maningi. Uyagqoka umuntu noma i-t-shirt, akuthule kakhulu kuthule kakhulu. Ukuthi kulokhetho kubonakala nje ngama rally lokuthi sibone nje kuma TV lapha besides that hayi kuthule kakhulu.
Akula ngisho leyo yedwa likelezi ukuthi uchayiwe kumbe wahlukuluzwa ngendaba zokhetho
hayi hayi ngabani lesi ma kungabe kusikhuthile but hayi so far so good kuthule sibili situation yangapha hayi kuthule abahlukumezana abantu balapha kungaba nenkinga yesengaba khona kodwa ke hayi angikahlakani nakho kuthule kwamanje
kodwa yona imbiko abayethulayo abezombusazwe iyafika yini kube bonke abantu kumbe bakhona abanye abanga finyeleli kakhulu ngendaba zabo radio labo TV
ya kusho ukuthi endaweni zemakhaya ngoba khona amanye amakhaya angathi kuba le problem nale ama TV kabi khona bakhala ama signal ngithi vena ama signal ama phone kwezindawo ikakhulu indawo ze Limpopo khona apa bakhala khona le Eastern Cape ngaphandle kwalokho kodwa ke hayi abantu bayathola umbiko amabandla ayakhampena kakhulu 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 amabandla ayakhampena plus ama stations lapha ama TV lapha sama stations phose ama TV shootis ne yaba yi 567 khona ayakhava ama political parties wonke ngokufanayo wonke ngokufanayo alikho ayikho station ebonakala ngathi thiki favor i party thing ngakho sibona county station still esivele singesazala ukuthi ngese party thing lapha kukhululekile and kulenye program abayenza ku TV lapha yaku campaign wale amabandla wonke abakhona wonke kusem platform yenziwa kwe station lapha ENCA abanye bayibiza ukuthi TV baba khona abantu ama leaders amabandla labantu ama supporters bahleli kahla kuluywa nix bakampena nje phambi kwabantu abantu wonke bekhona
siyabona ukubana kule bandla leli elitsha elemkhonto wesizwe elikhokhelwa ngumnumzana Jacob Zuma lona lidlala ndima bani ubona ngani lila khona ukuthi liphumelele sibone kusiba lo mongamelo vele bandleni lakhona
hayi ukuthi ningaqhubeka kufika kuleyo level ukuthi ningakhokhela ilizwe hayi kodwa ngibona ngathi bazaba ne influence ekhona kakhulu ku parliament ngoba ngicabanga ukuthi ngendlela izinto ezime ngayo bazodla kakhulu ku ANC yikho lapho khona ngathi support yabo enkolizo vela khona maybe la kwamanye amabandla afana lapho UDM ku EFF anginashutwa ngathola abantu abanganani kodwa kakhulu bazodla ku ANC so kukhona kuzobanika amandla mangabe sokusiya kundaweni zama coalition kuma city council kuma local authorities nase parliament makulama bills ama
lo ke ngomnomzana Cassius Jayce Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Amalunga ebandla leMRP abikwa edudule abokholo lwesipostoli abakhonza bephansi kwezihlahla kobulawayo. Amalunga la abikwa exotshwe endaweni lezi abakhonza khona batshelwa ukuthi bengalokothi balugqobe ngoba bazawukhomba olotshwala. Ibandla leMRP lithi abantu laba benza ukuganga kulezi ndawo njalo bangcolisa njengoba kungela zambuzi.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafube mbula
Lamlela ndwandwe
Ukuze emaphandleni izakhamizi zezantsi emandebeleni kanye lezifuyo zazo sezihamba imango emide engaba isibanga esingamakhilomitha angamachumi amabili ukuyadinga amanzi kulandela ukutsha kwamadamu aseduze ngenxa yokungani kuhle kwezulu okunenga sikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda
ezine izakhamizi sezibopho babhema ukuyadinga amanzi kwezine indawo izakhamizi zithona zilindile isikhathi eside ukuthi agobhoze bese ziwakha umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawana eGwanda uthi babhekane lo dubo olukhulu lwamanzi lonyaka
emadamu lapho sokuroko sikhale ukukhokhela ingasi
amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Jeffrey Dube usobhuku eGaranyemba othi idama abalithembileyo selisitsha
asecitshile agcwele udaka nxa kungatholi ukuthi singancediseka nje futhi udaka lolwana lungani luyavu mhlawumbe ingxenye kungasiphathisa ngoba ispecial njengaleli jambe libambe indawo eziningi ungalibona selicitshile so utsho ukuthi avele ngathi phose iwa 13 laba yiko la singafa ngafa ngitho lezifiyo ziyaphela nyana
amadama amakhulu esabelweni sezansi emandebeleni ayiwana thisa obulawayo abalisa umzingwane lowale aphancema kanele aphayinsiza aselela amanzi amalutshwane kakhulu alakho kuphela lobanini ngaphandle kokuthilela kwamanzi emakhaya umasipala weGwanda sekudaze uzulu kuleli dolobho ukuthi asebenzise amanzi ngonanzelelo ngoba sephelile lapho abadonsa khona inenge eGwanda South lithi uhulumende kumele aphanga yakhe idamu lethula imanyange ukuze lwehlise udubo lwamanzi kulomhlubulo. Kusenjalo izakhamizi zeGwanda South seziveze ukukhathazeka ngezimoto ezinkulu ezisebenzisa umgwaqo emadongola lapho kulomgodi wamachina we-lithium. Nangu umnumzana Love Momoyo usobhuku emawane 2
amagonethi lawa aya emandongola athwala amatshe kulobungozi embubonileyo kulamatshe abawathwalayo amatshe lana ahambe siwa emgwaqweni nxa kunemoto elandela emuva amatshe lana esiwa kwenzakalani njalo nxa ngisekhona ekhozweni laphana ngisiyale ngibone kuningi amatshe maningi okokuthi enye imoto iyabuya ingananzela ukuthi ulelitshe tshaye litshe leliyana abantu bayaphela siyacela uncedo khaphana ukuthi izinto zabo bazenzeni order kungahambi kusiwa amatshe.
Kulokhu khonona njalo ngodaba lokuqhatshwa kwabonke esibhedlela esikhulu seGwanda lapho kubikwa kule nketha yabetshabi ekuthathweni kwalabo abazafundela bonke. Asizweni unkosikazi Ntombi Zodwa ngathi
umntwana ade behambisa ama-application kunesing ake ngaxoxa lomunye nje ofundisa komphana ngathi so ama-interviews lizawenza wathi sizawenza but ithina sinikwa nje i-authority yokwenza ama-interview then si-shortlist sesihambisa eHarare then iHarare yezashu letha ke ukuthi laba yiba ba-traine eGwanda Hospital laba ba-traine eBrunaberg laba into yakhona ngana ngizwisisanga waye kungadecentralized akade ukuthi iGwanda ihlizi interviewele njengayomjeshi wamqabuko izi-interviewele ezithathele abantu ababo nanze ukuthi nxa kukhona okuyabe kufuna ukwenzaka ukuthi abantu abethu bagcine bencitshwa amathuba kulabanye okumele bangene
umnumzana Mike Ngadi oyisakhamuzi wa 13 yena ukhala ngentengo yenkomo athi phansi kakhulu laloba inkomo abazithengisayo zisaqinile.
Iprice abathenga ngayo inkomo kulezi nsuku bayathatha, azikabisisimeni sokuthi zi-wrong ukuthi sezingaba zifika kwena leyo iprice abafuna ukuthenga ngayo. Hayi, siyakwazi vele inkomo ingacaka kumele ibe phansi, but azikafiki kuleyo price. Kambe nxa umuntu ezafuna ukuthenga inkomo ye-$100
kusenjalo imuli yakomoya edolobheni legwanda idinga umnumzana Khipha Moyo oleminyaka yokuzalwa engama-26 ocatshe busungu lwesibili kule viki ngemva kokubaluleka esibhedlela esikhulu seGwanda. Umoyo okubikwe lo mkhuhlane wokukhohlwa ugcine ukubonakala egqoke isikhipha esiluhlaza esilomzila omhlophe esifubeni. Ombonayo ukhuthazwa ukutshaya ucingo unombolo ezithi 0771-175-898 kumba azise amapholisa aseduzane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 Gwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafube mbula
gukama.
Siyabonga Albert. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Councillor Thandiwe Moyo ka Ward 7 koBulawayo. Njalo okukomiti ebona ngezemali e-finance ekhansili yakoBulawayo sicubungula okwenzakala esigabeni sakhe.
Izinda abantu abadela amapentshini bayawokha besiye ethawuni besiyahola imali engajeyi lutho. Bona bewokhile umuntu awokhe aphinde aphendile ayehola imali yakhe esulekele ukugada ukuthi afinyelele ukuthi afike emzini wakhe. Ese ngikhuluma ngobagogo labokhula emakhukhuba babhekene nengxaki kakhulu ukuswela ukudla, ukuswela i-medication. Siyakwazi ukuthi abadala vele ngabantu abaphila ngamaphilisi, balamathukela, balama-BP behambe eklinika. Kutholakala ukuthi kulamaphilisi afunakalayo babhalele ukuthi abalethe ngamaphilisi, bengenelisi ukuthi bawathole la maphilisi ngenxa yokuthi bengalayo leyo mali. Abadala bakhala kakhulu njengemakhukhuba ukuthi bakithi thina iklinika yethu ikhatshana isemdilikane iseduze emuntwini ophilileyo ekhale njalo ngendaba zamanzi ukuthi bakithi amanzi abuya ngemva kwesikhathi thina abantu abadala ukuthi sikwanise ukuthi sithwale amapheli emakhanda sisesibhoraneni kumbeni ukuthi sikwanise ukuthi siyelayini esibhoraneni xa ungalabazulu kuba nzima kube lesizinda lapho khona vele ongafiki khona amanzi nje. Naxa amanzi ekhona kulezi ndawo ezigasileyo ukuthi amanzi kavele kawafiki. Kube sesibatshelela ibhawuza ukuthi ibhawuza ebanika amanzi. Uthole ukuthi abantwana abancane lokhu ukuthi ababesebenjani, ababese begijimele ukuyambena bethiwa izigoro nogokufuka kube nzima sibe kakhulu ukuthi bedinyelele ukuthi bethole amanzi.
Njengoba lani likufice kunje njengamakhansila, kuyini ozakwenza kumbe okuzayenziwa ngabanye bakho ukuthi abantu bathole usizo?
Ikakhulu endaweni yamazi ikhona imizamo ekhona khathesi kungamakhansila kungoBulawayo ukuthi kuye amanzi agcolakale. Ngathi ngamafitshane kulama-long term, ama-short term, lama-medium solutions. Bese sikhuluma nge-welfare yabogogo nabokhulu. Mina njengokhansila wemakhokhova into engayenza ngiya-create-a i-database yabogogo from 65 years kusiya phezulu kwenzela ukuthi ngiyekwazi ukuthi esigabeni sami labogogo abanjani. Bese ngikhulumisana labanye abafisa ukusincedisa ikakhulu abantu abethu abaphetsheya izihlobo zethu eziphetsheya labangani labanye vele ababehlala emakhokhuka ukuthi ngizame ukuthi ngicelele ogogo uncedo ikakhulu ekudleni. Khathesi kunje kuyaqanda ogogo kuphela la ngezingubo. Ogogo ngathi njengabacelela ukudla lo owandelethela amafutha ampazi abantu abayishiti kodwa simanga lokhu sisacela lokusebenzisana phakathi lomkhathi u-MT weBulawayo South naye uvilile wathi siyacela ukuthi sibone ukuthi singabancedisa njani ogogo labokhulu phakathi kwesigaba namayouthi ikakhulu. Sinyazela ukuthi amayouthi nami ahlezi kawenzi lutho kule ndaba zama-jaf ama-youth centers akhona. Ama-youth centers kumele avuselele abantwana bethole ama-skills, kube nama-skills training khonapho kuma-youth centers, kube ne-wife abantwana bethole ukuncediseka. Mina ngafoma imakhokhova development committee esebenza lo council ekakhulu ngaphansi kwa council kodwa siyaxoxisana njalo le MP ukuthi naye athi we decide chief mina esiyakho kulesikhishi khona
siyabona ukuthi abanye bazama ukuphila ngokuthengisa lokhu lalokhu ya kungaba lenhlanganiso lazo ezinye eziphathisa abahluphekayo liyakubona konke yini lokhu imizamo isenza impilo ibe ngcono
yini nabantu makhokho basembalazini nabo ntanga baphila ngokusijikise ungangena phakathi komuzi wemakhukho uzathola ukuthi kuyathengiswa abanikile imkambo abanye ngabathengisa amabheli abanye abasezinsimbini abanye ngabathengisa nje amatamatisi amavegetables sela muntu ongathengisiwe isedodini le-red camp laphana kugcwele abantu amavendors athengisayo noma bethengiswa ngokho emthethweni but bayathengiswa nabazama ukuthi bephilise izimuli zabo ukuthi zesikole bekwazi ukubhadala amarenti i-DTA ikhona emakhokho iyafundisa amavenda imisebenzi yezandla kakhulu ukuthi kezenzile ama-products abo bekwanisa ukuthengisa kube nekhona i-world vision phakathi komuzi ethi ngenyanga ngenyanga iholise abantu imali ukuthi bethenge ukudla bekwazele ukubhadala imali
leyo bekuyingxoxo lo Councillor Thandiwe Moyo ka-Ward 7 koBulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lijone lendaba. Lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Bulelani Lobengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo. Sihlaziya udaba lobukhosi bamaNdebele. Kuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga lami inhlonishwa.
Ye, ungasitshela ukuthi lumi njani udaba lokuthi inkosi iyethatha isihlalo sayo ekhaya eZimbabwe?
Kuxhunywana lohulumende mhlonishwa, kukhulunyiswana lohulumende impela sekwake kwayiwa kodwa kuyahandwa manje ihlandla lesibili. Kuyakhulunyiswana kakhulu.
Ngobani abahambayo? Likhona iqula elalithuma ukuthi liyekhuluma kumbe wena ungomunye wabo abakhulumisana lohulumende?
Hayi, akusemi mina ngoba ngihlele ngapha eGoli, kuhamba abadala ama-elders akwaKhumalo, siwabiza ngokuthi liqoqo, iqoqo lamantunga.
Kodwa lona iqoqo lithini? Kuyathembisa yini ukuthi singaba lenkosi umnyaka wonalo?
Isifiso yiso leso mhlonishwa, kodwa ke angithi uma negotiator kuya ngokuthi omunye uselula kangakanani isandla. Kodwa ke umhlanga lokuqala baba lawo kwaba nesithembu sompela ukuthi hayi kuzoshise kulungiswe.
Siyabona ukubana bakhona njalo ababili abazithi labo zinkosi zamaNdebele, umnumzana Raphael Khumalo lo mnumzana Zwide Kalanga Khumalo. Lina lithini ngalolu daba?
Sithabenze mhlonishwa, abantu abazivekileyo kabenze. Mina siyazi thina i-process iyakhetha bona, kodwa kumuntu ngekumalise ku-democracy kenze la isibone. Yiyo i-attitude yethu, ngoba sikwazi ukukhuluma kabo abantu, asikwazi ukubavimba, kodwa sithi thina labo abalenhlelo zababenze.
Siyazi ukuthi khona ngapho kwele South Africa liyaphathisa izizalwane zeZimbabwe. Ungasitshela ukuthi izinhlelo bani elizenzayo khona ngapho?
Lana mhlonishwa, kuvikilo leli elidluleyo nje kulabantu bakithi abatshelwe yimkhukhu edimisini, sesile ngubo e-ofisini zihamba sabanika, kanti la mabandla amanye athile basiqoqela impahla zokugqoka nezikole, basiqoqela sahambisa. Hayi lokho kuphela, leli hlalo mhlonishwa, ngoba sisebenza lapha eGoli indaba yamaphepha. I'm sure wake wezwa kuthiwa emangadini sasilungisa leyo nto ukuthi abantu bakithi basizakale babe lamaphepha ukuze bangahlukunyezwa, ngoba lapho nxa uhamba esitradeni uyabuza ukuthi iphepha lakho lingaphi. Uma ungelalo sokuthiba lezinto eziningi ezingaqedakaliyo sudiziswa, into enjalo nje. Bayaboshwa abantu bakithi, bayadiphodwa, So lolo hlelo sasiyenza lokuthi nje sibe lemvume yokuhlala eSouth Africa. Sasi kuyindlela ukuthi efe yakwaZulu sicela ebukhosi bakwaZulu ukuthi busicelele. Masinyazane sabuyela futhi ukulandelela ukuthi sebehambe kangakanani nobathembisa bathi bazasikhulumela lo government wala ukuthi size nje sisebenze sibuyele emakhaya, sisebenze sibuyele emakhaya. So yizo lezi zinto esizenza mhlonishwa ngamasu challenge. NgesiNdebele ukuthi uhamba jibalamba ucutha phambili.
Akokugcina ungavalelisa abalaleli usitshela ukuthi kahle kahle kuyini okumele bakukhangelele njalo kuyini elingabaphathisa ngakho.
Mhlonishwa, into enkulu ukuthi nje lapha vele uhlelo ndolukhulu ukuqoqeka kwesizwe. Into esihlupha kakhulu okunye kuleli viki eliphele besinabafundisi sihleli phansi indlela abantwana bethu asebeziphatha ngayo uma bengaphandle kwelizwe. Basuka abaduma sebekude nabazali sebephila nje umathanda. Ngikhuluma ngabantwana othola ukuthi ubaba sethi kusethola intombi kwenye indawo sethiya abantwana lo nkosikazi abantwana basafundi. I-behavior nje le-violence amapolisa asibiza njalo nje ethi khangelani abantu bethu, khangelani abantu bethu. Khangelani bayangcolisa. Yilokhu sesiklina nje egoli ngoba sasoke sikhonjwa ngeminwe yonke into embikhonjwa thina. So sizama ukuthi siqoqe isizwe abantu bafundiseke ukuthi ukuzihlonipha kwenza ukuthi abantu bakuhloniphe. So yileyo nje into enkulu kabi ukuthi sibuyele nje ebuntwini bethu. Yilokhu siqoqe isizwe ngaleyo ndlela. Kanti ukuphela kwalinyanga kulo mkhosi umcimbi kwenduneni ufuya nemaphisa siyakhona.
Hayi kuyezwakala, isibongile kakhulu.
Ngiyabonga la mhlonishwa.
Oke bekungumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sika mnumzana Bulelani Lobengula Khumalo ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba lalelani elinye njalo ihlandla lohlelo lolu ngevikelwa. Okwamanje ke siye kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi osacathulayo ovela eTsholotsho uDJ Sintu nangu ke lapha ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Ufuna umalume ekhaya, ufuna umalume ekhaya, ufuna umalume ekhaya, uduma mama kujabule. Uduma mama kujabule. Unandle ngo
msakazwami sanibona emsakazweni okhulumayo uhandbed Khuphe ngilokuzalwa ngibuya kule Zimbabwe endaweni yaseTsholotsho esigodini sasemphafeni usebhu wami kungu-Robert Chuma induna kungungqoya bengibonga kakhulu ithuba msakazi mina engitholile
ndinasoshaya ingoma Shevutana maya sa la 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 lengo. Shemosambiki maya sa la 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 lengo. Shelisutu maya sa. Ele sosha ya lengoma.
Aba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngabe efuna mhlawumbe uthi athole umsebenzi ka DJ Sintu kuzomela axhumane nami kule number lenethi 0791390738. Uyatholakala umsebenzi la kuma YouTube. Uhlala ngise Gauteng endaweni yase Diepsloot.
Ubachiyela waphamazi yabalandeli.
Le nkulumo ngizoyibhekisa nje kusizwe sonke. Mina bengicela ukuthi sibambane singabantu abamnyama. Ngoba ngisho nasengomeni ngithi asibamba neni ma-Afrika ngithembisa ukuthi ngizokhipha i-album ngo-December.
Asibamba neni bo ma-Afrika, asibamba neni bo ma-Afrika, asibamba neni bo ma-Afrika, asibamba neni bo.
DJ Sintu esigqibela uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangeleke ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izikolo ziyavulwa ngolwesibili kodwa amatitshala athi kawasoze aye ezikolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, sitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.